Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kwenkwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Zokugcile imali yamabond notes amatsha emigoqweni eZimbabwe. Nesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulamadola amatha, brand new, lama-$2 amatha. Ukuthi aprintwe nini, thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi waprintwe nini, kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi wonke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule supportage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-American babuya khonale, abanye babuya bevela eSouth Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izinto lasebakhantri zethu khonale.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesinto sama real-time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube, umgcinincebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali enengangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu lo Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokho okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensida kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britain Bofu uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngijola kancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5RTGS nxa uyithwele i-5RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers, i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona emuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana, kodwa lakho akula bungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa impahla.
Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomuka uvuka isikhona nje, kwaphomuka uvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I-10RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa ngaphambi kuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sesihleza zaba eroded, azisela valwa, azisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyodwa.
Sizwa njalo kutwa kula ma bondi amacha. Avela ngapi kuna pozo kutwa akwele
mkukwe. Suwa kona sekona late sekwele. Ewe bantu nisuwe wia sekwele ku black market. Kula ma dollar macha. Brand new la ma $2 za macha. Ukuthi aprintwe nini tinazange sazise ngawo azange sibe kwazi uminister uyokwazi ukuthi uaprintwe nini kodwa kulanto asitele yona silindele athi ukuthi sizwe ukuthi kanti la amadola asematha avela ngapi aprintwe nini eprintwa ngubani
sizwe njalo kutwa ke
ngoba yiwa sevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu sinengi kakhulu sokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bakhuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamarates aphezulu thina abanye ngapha sesisala singalalutho
Sizokuthola njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali bese likuzwileni khona
isimanga ukuthi indaba esizibona kuma Twitter nemanyuzini kodwa yena uminister phela akakahleli lokuthi leyo 500 million uyithethe ngapi kubani yi 500 million esiphomu kuyiza ku Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngapi sinje soyabuzana ukuthi kanti uyithethe ngapi leyo 500 million all of a sudden ngezwa kokuba ama rates ekhwelile ku parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala ku printwe amabondi amasha yena usengovuka sengile 500 million ukuthi ukuthi nguye phela thina babaduke sicaba ukuthi yena nguye obuye ngapha ku black market wazothenga imali
soke kodwa
lokho kwe yena yikho kwenzakele ubuye ngapha yena la mara TDS akhe la print le amatha wabuya ngapha ku black market wakhweza ama rate wathenga imali ngakho sethelile imali sikwandu sesithi kusasa ama rate kumele abuye le back to normal
yekhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
Kodwa
umnumzana believe gawule webandla lezano PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama RTGS njalo lentengo yempahla eGNAyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelane kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku ganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho-ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezingethola ungakhangela ithibukhwe naleyo ukuthi utshwala uphewa ukhwela bukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhweze nje izinto zonke zezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekileyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo kona ukuthi kulokhu ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lo okuthengiswa khona emgwaqweni isiku-125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleli kolokugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kids kuyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxa kuthi kanti into enzomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonokukutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenzwa kona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze ama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uba lesandla la esilukhuni ukuthini adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxabesebona bathi nhle imali bona basegcekeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho so nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlando ukuthi uthi uyakuyekela khonokho kutho ukuthi ngezinye iindlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwo
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owayekwinhlanganiso ye-December 12 movement ube yindoda emadodeni uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika walwisana lenketabejabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBhilithane, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika. Ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Benana masiva we
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babe
lobola
usenzi
izulukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke inqoqa lonkosikazi Koniman yena oyiboard member ye Southern African Community in USA kunapha ke kwelemelika isakuyikhangelana lezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ilo mcimbi omkhulu namhla kunapha e Silver Spring esabelweni seMaryland. Sisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Wena unjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le, but yona ibisi yaqaliswa kudala ngithi la e-America, especially indawo lezi ze-Maryland le DC le Virginia. Abantu bazi kakhulu indawo ze East and West Africa abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kweAfrica. Sabona ukuthi kuyabe ku right ukuthi yenzethu i-organization ezakhuluma ngama countries awethu awe Southern Africa. And wonke ama countries ona lawo esilawo ase SADC.
Yeah.
So you ama countries esilawo khona.
Yeah, masikhangela ke singathi lina vele lihlosa ukwenzani khona.
Sifuna ukutshela abantu be-America ngama-countries ethu ukuthi senzani i-culture yethu lokuthi kuyini okuhle okusema-countries ethu abangahamba beyokubona abantu abangaziyo nge-Southern Africa ngoba baningi abangazi. Abaningi ungababuza ukuthi uvela e-Africa bahle bethi ho uvele e-Nigeria, uvela e-Cameroon. You know, ama-countries ethu abawazi. The only i-country eyodwa abayazi i-South Africa ngendaba kaMandela, yabo?
Yes.
So yikho siyenze i-organization le ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi iphathi le kaMandela i-country le lapho kuvela khona. Kulamanye ama-countries surrounding i-country kaMandela i-South Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about.
Lapho-ke libukisani khonapho?
Njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya. Kulo muntu ozakhuluma like ukuthi abantu ekhaya baphila njani, you know, like emakhaya, not edrobheni ngoba abaningi kwedrobho bayakwazi. Like, you know, ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi, sibatshengise ukuthi amanzi siyathwala njani, kumbe inkuni abatheza inkuni lokuthi inkuni zithwala njani, lokuthi umlilo senza njani, sipheka njani. And singabatshela nje nge-anything as a culture zethu esizenzayo ema-countryni ethu.
Singathi-ke nxa sukhangele abantu konoke lekubukisayo bayakuthakazelela yini?
Kakhulu. Kungibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi, so kuyagcwala. Bakuthakazekelela khona lokho esikwenzayo kakhulu ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele Angola, nasi itafula yakho, tshengisa we-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola. Lina lise eMozambique, lina lise Zambia, Malawi. So bonke abantu bayabuya nje khonapho bezokha sebebaningi futhi ababuyayo. Sathi sikhalisa ngokungabantu abalutshwane. Sathe sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu. Abanye abavele ema-countryni ethu but bathakazelela lokhu esikwenzayo. So bayabuya, even abanye abangama-Americans bayabuya khona. Abanye babuya bevela e-South Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale even lapho ema-countries zethu khonale.
Singathi ngaphandle kokugida okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini?
You know, i-spirit esobuntu ukuthi, you know, singabantu banye. Even though sivela emazweni, yes, emazweni angafaniyo, singabantu banye. So siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho esivela khona kunje and izinto ezinje, usiko lethu yilolu njengeezweni lapho yabuvela khona.
singathi ulikubona sibili kunceda kakhulu ukuthi abantu babe sizwa sibe ukuthi hayi laba bantu balesikwelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonele izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into icommunity yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho last day ukuthi umuntu ungayechata emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazabuya ngoba lo ominvite leyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungisele ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukudla izinto zethu zone zezekhaya ezomuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha sivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even xa kuyisikhathi sokukhala kulazawuthi ofanele abuye ngulola lola lo akula kubandlulula uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulukandaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
All
right, lami
ngiyabonga. Manje-ke sike sizwe esibhathelane labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo owaqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabo somabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothenga njengebhizimusi ihlelele ukuthi ijose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotova. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no holds and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sisihlalele ethembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe elahla i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and we're regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi izinto ezingajintshiyo nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba affecta njani. Sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhulakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebhizimusi, akula bhizimusi elihlala li-positive profit lines. I think konke ngithi njenge-fashion box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamela omunye umuntu elayithe cheese Zimbabwe, and that will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Gibuhlelo noma unikeza bontanga abangawusomabhizimusi amazwi enkuthazo?
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ya ngiyabonga kuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho who are in the diaspora, in terms of Freshener Box we have a facility ukuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people in the diaspora, you can scan and go.
Nangu unkosikazi uNomaliswa Msasiwa, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Yona username yami. Lingakhohlwe phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwanele kwanamhla. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle. Bye bye.
So ngikhuluke Mike Hove. Sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka melikomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli isahluko sesithathu. Ivesi ngelesithumi lesikhombisa, i-Ephesians 3 ngesilungu verse 17, ithi le ivesi: ngathi enhliziyweni yami uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abalungileyo labakhohlakeleyo, ngokubana uzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba siluthwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha inkosi uSolomon ekhuluma ngokuthi wathi enhliziyweni yakhe sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo uNkulunkulu uza kubahlulela nemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaziwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Injalo ekugcineni kwako konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula isiko kwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomon yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. uNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni wakutshengisa indlela enhle yokuphila, ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungazi wathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi ubumba uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo nguyena lwana owenza izinto ezamukeleka yakhona kuNkulunkulu kuphela, kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizameni ukulunga, singazisayikela silahlekelwe indlela, ngoba elinye ilanga sizawaphendulela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungelanhliziyo embi, ungelalunya, ungacindezela abanye, ungelanhliziyo yokubulala, ungelanhliziyo yokuthakathi, kodwa olenhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelathi asilondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda. Sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo Ngcwele, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi, ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlula emhlabeni sithiye amagama amahle lezulwini kulothi zisamukele, zisithokozele usiqondiso osilondolozisi la manje zibo ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguJikile Bhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe namhlanje e-BF. Kweminye imidlalo, Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0, Chicken Inn 3, Capes United 3, Mushwane 2. Ukuthi sikhulumeke ngokwenzakala kuBhoso sile ngcwethi kwezemidlalo, uMnumzana Muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshani-ke buhamba njani kuBhoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibone ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu, kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kuthi ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu, abadrowa engu-5, kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubba Fields. Sikhuluma nje lonyaka
bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje, kukhanya ngathi umqeqetshi uMadinda Ndlovu lapho sikhuluma laye ngemva komdlalo, ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okukhulunywa
ngabantu abanye.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli. Yasazi njani?
Siyabonga kakhulu-ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungadelwa kusasa. Ingcwethi kwezomdlalo uMuzi wethu adebe siyambonga kakhulu. Singakehluka nothi sikhangele okodwa nje kade kukhokhela namhlanje. Sokugcwele imali yama-bond notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngu-Kip Stube.